So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhla ka 22 kuMpalakazi 2019 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje. Kulabanye abantu abathi kawulancedo umanyana webandla leZANU PF lePF zaphu wenziwa ngomnyaka ka-1987.
Iunity yangaso unity yeZimbabwe kwakuyiunity yezaphu leZANU. IZANU yayi-celebrative victory over izaphu nabantu bemadebe 11. IZAPU yayimisa umfukazi.
Abakubandla leZANU PF baluqakathekisa kakhulu kusuku lwe-Unity Day.
Abathi unity ayilancedo balahlekile ngabantu abangayaziyo i-history kumbe ngithi imbali yokulwelwa kwelizwe leli lokukhululwa kwalo.
Umkhokeli webandla elitsha eliphikisayo ele-MDC Zimbabwe uthi yilo lodwa ibandla leli elinganqoba eleZANU PF ukhetho oluzayo.
Ukuhlupheka kwabantu, uswelakala kwemali, uswelakala kwezinto zonke nje ezenza ukuthi umuntu aphile kahle, nokuswelakala kwemisebenzi, amayuthi kasebenzi, nezinto nje eziningi engaziqamba elizaziyo. Yizo izinto zangenza ukuthi mina ngingene kwezombangazwe.
Lingakhuthwa ngezamasiko ezabatsha kanye lokuphathelane lokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Kulabanye abantu eZimbabwe abathi awulancedo umanyano webandla le-PF zaphu leZANU PF wenziwa mhla ka-22 Mpalakazi ngomnyaka ka-1987. Bathi akula kuthokoza emathebeleleni lenkabazwe njengoba kungakalungiswa umbhuqazo weGugurawundi okwabulawa khona abantu bafika inkulungwane ezingamachumi amabili 20,000. Bathi akumangalisi ukuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kenzanga imicimbi etshiyeneyo yokunanza usuku lolu eZimbabwe yonke jikelele. Umnangagwa besemhlanganweni wenkokheli yamabandla atshiyeneyo eplazini lakhe eGwegwe lapho akhuthaze khona ukuthi abantu kumele babambane kweleZimbabwe ukwenzela ukuthuthukisa ilizwe. Uthe ibandla le-PF zaphu leZANU PF amanyana esenzela ukuthi kube lokuthula lentuthuko eZimbabwe. Kodwa ke abakubandla leZaphu elaphuma kumanyana lo bathi akulalutho olwalethwa yi-Unity Accord yamabandla la ayikhokelwa ngumuyi uJoshua Mqabuko Nkomo lowayengumongameli uRobert Mugabe. Umnumzana Patrick Ndlovu obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla leZaphu elake lakhokelwa ngumuyi uDumiso Dabengwa uthi kakulancedo ngitsho lakancane lokho kubizwa kuthiwa yi-Unity Accord.
I-Unity yangaso unity yeZimbabwe kwakuyi-unity yezaphu leZANU. IZANU yayi-celebrative victory over izaphu nabantu bemadebelele. IZAPU yayimisa umfuqazi. Isikhathi sana amabandla ezombuso I think emahlanu kodwa amabili kuphela yiwathi sihlangene kwangaso national unity yani. Yikubona nakhathesi kuleyi iregime entsha yeZANU ilanga leli abaliqakathekisi kakhulu. Yikubona naye ukhaya moyo lasiwatho wathi akuplana izinto ezingenziwa nje ngoba bebengavele kungahlelwanga. Lilanga vele lingasekho nje lehluleka ukuthi limhlanganise isizwe seZimbabwe lelo langa. Thina njengeZaphu sithi sokuvelile obekuzame ukufihla ukuthi lelo langa kwakunqotshwa abantu bezaphu lemadebeleleni. Uma nqoba sowahamba laba abaseliwa balubona ukuqakatheka kwalelo langa.
Ye, siyabona ukuthi kulabanye ababekubandla leZaphu kumbe abalokhu besithi bakuZaphu abakubandla leZANU PF ukuthi ningabantu abanti?
Ngananzelela ngabantu abangangenanga ngesikhathi sokubambana ngaphandle maybe kwababukhayo imoya kodwa obhedi ngabantu abaphuma kuZaphu bajoyina iZANU. So wasoze bathi bamele iZaphu. Labana abanye bagade impisi besabothi bengehla impisi zathibilika ibahle. Ngizakhala even ibhuku leli libalile leli elikababuthi ngudube quite close to Zambezi. into azikhulumayo kwaphana uyadingisela umuntu omdala ukuthi uhlezi ngenxeba khonaphana phakathi kuzayo. Bagade impisi abana bathi ngiyabazwela kakhulu Dube. Manje baba lezibindi behle, ibadle ngakwansi ukubadla, ube basurvive, ngoba vele hhayi asibabali bakhona abantu labantu. Bahlalele okwabo abakwaziyo kufana ngayo.
Singathi-ke usuku lolu alulancedo vele.
Hhayi, alulancedo vele. Ngaphandle kwabantu abasemsebenzini asebezathola i-overtime i-double pay yovela imali ishoti eZimbabwe, ingaba lo ncedo khona ngalo ukuthi ube semsebenzini ngeholiday uthole i-double pay. Yili uncedo lukhona.
UMnumzana Patrick Lilovu ubona ngokwethulwa kwemibiko kubandla lezaphu eMatabeleland. Sixoxe laye ekobulawayo. Kodwa-ke uMnumzana Philip Gawule wobandla lezanu PF uthi kavumelane lokwethulwe nguNdlovu.
Abathi unity ayilancedo balahlekile ngabantu abangayaziyo i-history kumbe ngithi imbali yokulwelwa kwelizwe leli lokukhululwa kwalo encindezelweni lwamabhunu. Ngokungesikhathi lesi esikiso kumele abantu bekwazi kwathi sokuvele lapho kwaba lokungezwana phakathi kwamabandla amabili, wabuya kwaumkomo wakhulumisana nabomdabe kwahlanganwa wasetshenzwa ndawonye kuze kube lanamhla. Ungabona umuntu ongaqakathekisi unity code ngumuntu ongaqakathekisi ilizwe lakhe, ngumuntu ongaqakathekisi amaqhawe aleli khulu lilizwe leli, ngumuntu ongaqakathekisi obaba unkomo abayibo abakhokheli abayibo abakhokheli la uhleli lolu olokuthi kukhulunyiswane abantwana bezimbabwe bahlale ngokuthula, njengoba ukuthula khona kwelaba lakho wabuya nge-unity code. Kodwa ambasole abantu bathethe isikhathi lesigibi oselebrethwa ngayo okumele kuhlalwe phansi abantu bekhangele khonokho yikuthi abantu babhizi, mhlobo wami, abantu babhizi njengoba ilizwe linje nje izinto zomile, abantu bazama ukusela, abantu basabalele bangene lapha nalapha baye bagijimele kuyalungiselela amakhisimusana lawo. Kodwa lilanga elicakathekileyo kakhulu engibona futhi iningi labazimbabweni liliqakathekisa ilanga leli.
Kulabanye kodwa abakhulumayo babagawule abathi-ke ilanga leli nga liyaqakathekiswa sibili eZimbabwe, ngase kwalungiswa lo daba lwe-ground kodwa kukhanya lukalungiswa phela, yilo phela olwaba yinsika yomanyano lowo.
Ye, kodwa-ke Gibbs, asehlukaniseni umanyano lendaba ye-ground. Indaba yokumanyana lokhwana kwamabandla amabili i-ground asiyibekeni nayo khonaphana, ibe yindaba la emele isetshenzwe ngaleyo ndlela. Kodwa ubaba uMnangagwa upresident okhona kayibalekele indaba ye-ground, njalo indaba ye-ground Gibbs kulokunye okuzayenziwa ukuze kube le-closure endaweni ye-ground. Endaweni ye-ground indaba ehlupha ethingukuthi sibilibanjwe kuhle, iqedwe kuhle ukuze ilizwe lethu lingabi lokhu lizingelwa yilo indaba yena le ye-ground. Isikhathi lesi sesikiso sesidinga ukuthi indaba ye-ground siyidlulise kuhle abantu bonke basuthiseke.
UMnumzana Philip Gawule ukubandla le-ZANU PF sixoxe laye esetsholotsho. UMnumzana Dulani Ndebele umongameli webandla lezombusazwe elisungulwe ngolwezi lonyaka ele-Movement for Democratic Change Zimbabwe elaziwa ngokuthi MDC Zimbabwe uthi ibandla lakhe yilo lodwa elinganqoba ibandla elibusayo ele-ZANU PF kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023. U-Ezra Jesus Banda usadulela lolo daba.
UNdebele owazalwa ngomnyaka ka-1977 eshurubhu yenkabazwe uthi uncindezelwa kwabantu bezimbabwe yikho kwamenza wangena ezombangazwe.
Ukuhlupheka kwabantu, uswelakala kwemali, uswelakala kwezinto zonke nje ezenza ukuthi umuntu aphile kahle, lokuswelakala kwemisebenzi, ama-youth kasebenzi, nezinto nje eziningi engaziqamba elizaziyo, yizo izinto zangenza ukuthi mina ngingene kwezombangazwe ngo-2017 eqembini elizakala lokuthi NPP elikamaimjulu.
Kukhetho olwenziwa nyakenye okaNdebele wayemele ancintise kubandla le-National People's Party esigabeni seshurugwe, kodwa wachiya zokuselela insukwana ukuthi lwenziwe ukhetho.
Nga-withdrawer in favor of MDC candidate ngoba ngabona ukuthi ngiyalwisana lomunye wami o-opposition, ama-chances okuthi sigcine sithathela namavoti bemaningi. So mina nga-withdrawer in favor of i-candidate leyo MDC. Ngazochiya-ke after ama-elections a-2018 ngoba saye singasazwani ukuthi mina waye ngasupporta MDC candidate.
Amabandla ezombusazwe maningi wamagama kwele Zimbabwe, njalo abantu bathi kawancedi lutho. Umnuzi Landebele uchasisa isizathu sokubumba ibandla lakhe.
Ngoba sabona ukuthi kulalawa amabandla akhona, akula bandla elimela abantu, akula bandla elikhala labantu. MDCT ekamakhuphe ngibona ngazani bachitha isikhathi esiningi beliswana lo Chamisa. UChamisa laye udlalisa isikhathi ochitha isikhathi esiningi eliswana lezanu PF. So thina sabumba ibandla lele MDC Zimbabwe senzela khonokho ukuthi si-include umuntu wonke libe ibandla labantu.
Uthi ibandla lakhe alifani lamanye kwele Zimbabwe.
MDC Zimbabwe ngeyomuntu wonke nje oseZimbabwe. Ichiyene lamanye amabandla asebenzisa amagama. Umfaniso njengokuthi MDC kaTsvangirai, MDC maybe kaKhupha, MDC Alliance kaChamisa, o MDC Athize. Befaka igama lomuntu le yi-MDC yeZimbabwe yonke jikelele. Aso MDC yomuntu, si believe in dialogues, believe in ukukhuluma labantu abaku-ground ngoba si believe ukuthi abantu abaku-ground yibabale abalama solutions.
Ucela abantu ukuthi basekele ibandla lakhe.
So siyanxusa ama youth, siyanxusa bogogo, siyanxusa bokhulu, siyanxusa umuntu wonke waseZimbabwe. That's why iphathethi ithiwa MDC Zimbabwe. Sazi ukuthi izinto azimanga ngendlela okumele zime ngayo eZimbabwe. So sithi thina, wozani sifake amakhanda, sibonisane ukuthi singalilungisa kanjani ilizwe lethu leZimbabwe. Ngoba laba bakhona esabathemba ukuthi maybe bangalungisisa sebehlulekile.
Kodwa ke ilunga le-MDCT elikhokhelwa uNkosazana Khuphe, umnumzana Douglas Mabuza, uthi uNdebele uzimotshela isikhathi.
Mina ngisekela ibandla le-MDC, okulibandla eliyilo elabantu njalo lalikhokhelwa nguTsvangirai. Okwamanje sokulekukhokhelwa ngabanye abantu nje. Okungamabandla okuthiwa yi-MDC Zimbabwe lamanye ama-MDC watu efake. Ibandla le-MDC yilo ibandla lisemthethweni njalo ngiyabe and ngizalisupporta 2023 ama-elections. Liyabe likhona ibandla leli MDCT elikhokhelwa ngumama uKhuphe.
Mnumzana George Uma lilunga le-Central Committee kubandla le-ZANU-PF. Uthi ibandla lakhe alethiswa ngamabandla amaningi abunjwayo, njalo ke abayindawo ibandla lakhe lizahlala libusa.
Amabandla amaningi ahlala ebunjwa ngabantu abathiyeneyo, kodwa thina siyiZANU-PF asibhuluki. Sibonile even MDC ihlephuhlephuka yaba ngamabandla amaninginingi, kodwa thina siyale siloku simile siyiZANU-PF. Sigxilile ebantwini, sizimpande eziphansi ebantwini ngezenzo kungemazwi.
UNdebele wafunda ezikolo ezigoqela iNashville eGweru engakavula ikampani yakhe eThulani Technology eMzansi Afrika. Ngimela eStudio 7 eJohannesburg kule South Africa, igama lami nguEzra Jesus Band.
Direct from Washington, the voice of America.
Womanje sike sixoxe ngezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Sinana masiko
wesenzi womandla
lobaba mkhulu
namasiko
babe lobola
usenzi.
Njengokulithembisa kwami ngeviki ephelileyo, siqhubekela phambili ngodaba lokukhahlamezana kwabatshadileyo. Silomama uSakhile Liline uMadube, incwadi kwezamasiko esintu, njalo lobaba uEzra Jesus Banda, umsakazi olodumo. UNgwenyama ke usibhalele wathi omama kukhanya ngazani sebemehlo-mehlo. Kambe kunjalo?
Umama wayengela phone kudala, ubaba wayengela phone. Wawungena umuntu ocabangela abantu, wawubonakala umuntu emisa umama esitaladeni embe emgwaqweni ehamba. Kwesikhathi abantu bantu bezondisene endlini lapha dube seqhaza umuntu esegigideka efonini, kodwa kalo ubaba uzondile ngento abake banwa ngayo emzuzwini emhlanu edlulileyo. Sebona umama egigideka efonini, seqhaza ukuthi kusho ukuthi ulomunye umuntu ngaleceleni.
Konapho ke Madube siyabona ukuthi ayisibo omama bodwa. Kwenye labo baba phela abanye bayahlankalwa into ezinjalo. Kuvame kangakanani ngolokho?
Nya ukuthunga obaba ezindlini lakho kuvamile. Njalo singakulandeleli percentage yabo baba ungafika ithenqenye futhi phezulu edlule yabo mama ngoba. Obaba sobantu bokukhuluma kakhulu. Iningi labo basela ngaphakathi. Njalo uhulumende vini ngani ukukhangela kakhulu kusayidi yabo mama. Ufike uthaba newethu labo ezindlini lapha nasengikubone kaningi. Ezindlini eziningi ezehlukeneyo ukuze uzuzuzele ukuthi ubaba lo wadlala ubaba lihlalelini la lenkulumo yasikithi lo mama lokukhuluma uba lamagama lana ukuthi angalithi kubaba uhlavela kuthuli ukuhlukunyezwa singasho ukuthi uyabetshaywa lokuhlukunyezwa futhi okunye kwenkulumo ukuthi yabuhlalo pho ngunye kwenkulumo ezibuhlungu ukuthi uhlukumezeka ngaphakathi ukuthi ndangamlamdlane zondo ubaba wangikhona yikho futhi ukuthi usezewatshaya umama wambulala ufutshe ukuthi isiqala sangikhona yabe kuvele ekuqaleni umama enguye yabe ihlukumeza ubaba ezindlini so ukuhlukunyezwa ku-both side akukho kubomama vota
Tisa, kunjalo baba.
Kunjalo lake kuthi uMadube ngoba baba abaningi ukuthi nginje ngikhulume njalo usazi indaba yami. Uthi ngitshela abantu ukuthi ngiyachallenge. Kuba nzima ngibona ngalo kuthi akho umuntu lo oyazehlike, lo yabonga ukuthi uyihlekisa kwabanye amadoda. Ngakho abaningi bagcina befela ngaphakathi uzothi umuntu sezithethe, labantu abathathu abahlanu kwela bengilandi ngo-2019 ababe bazibophela. Akwazi ukuthi kuhlukunyezwe ezindlini yini kumbe kuyini kodwa isikhathi esiningi uzozothiwa bebengazwani nonkosikazi wakhe so njani engatsheli muntu ungathola ukuthi-ke la ubaba wayedindwa endlini ubaba wayeshaywa amabanga ngoba laba bamazweni kakhulu la esikuwo hhayi vele bona ngoba yibo abazibusa yibo baba obaba ngababa ngamabhrugo kuphela kodwa omama yibo sebengobaba emazweni laba esithi i-Western World
Siyaluzwa sibili udaba lwethu solungani luyavuthwa sibili kodwa isikhathi yiso sesidliwe ngumangoye nxangovala kulampo Madube kambe ungatshelana umhlaba wonke jikelele ukuthi njengoba-ke kunanzwa insuku lezi eze-16 days of activism against gender based violence kambe abantu bangaziphatha njani
abantu abaziphathe kuhle kube nokuzisana ezindlini kube nokuhlonipha kuzama ukuthi sigcine isiko lethu ukuthi umama ungumama wendlini ubaba udlala indima yakho kuhle nxa lingazifane kuhle ngana abanye abantu abazazihlalisa fansi balincedi ukubulala ngoba umtshaya angeke ibe yindaba engaxazulula ukuthi ithini esihlezi kuhle dingani ukukhuluma likhulumisana kwenzela ukuthi imoli ibe yimoli enhle yalisize sibe yisize esihle ngamasiko aso ngiyabona
kuba khonapho-ke baba Sibanda
into ekhona engabatshela khona abalaleli ezindlini ungabekezela othiwa ngiyabekezela nxa ubona ukuthi vele kasahambelani longakwakho wele ngubaba kumbe umama shiya lehlukane kuhle ngomusa libe ngabangani lizathola ukuthi zizahlala kahle ungacabangeli omunye umuntu ungelabo bufakazi njalo nxa usulobo bufakazi chiya ungabulalanga kuthi utayihlophiwe unkulunkulu abantu abakhumbula amasiko lapho ezivela khona bakwazi-ke isintu sakithi ukuthi kasiwuvume ubuchapha ezindlela nxa umbohola malini kumbula isikhundla esinganani nasemsebenzini hloniphe omunye wakho
hhayi-ke okwalamhla simalapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke ngithathele lithuba ukuthi mbonge ubaba u-Ezra Jesus Banda yena ongumsakazi olodumo mbonge njalo unkosikazi Sakhile Liline uMadube yingcwethi kwezamasiko esintu asihlanganeni ngeviki ezayo singabaphilileyo
okwamanje njalo sike sikhangele ezabatsha silo Mike Hobe
Yebo 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 mthwakazo muhle sempapo muhle yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike hobe namhla kuhlelo sikobulawayo kontuthu ziyathunqa sixoxa lo mantate emlotshwa ongumqoqi wohlelo lwebulawayo Leaders Reflect Forum Mantate ngiyakwamukela kuhlelo awusitshele okunengi ngohlelo lwebulawayo Leaders Reflect Forum
Ibulawayo Leaders Reflect Forum ikhangelele ukuhlanganisa ama-youth akobulawayo from i-business and entrepreneurship sector, civil society and charity work, i-politics, media and creative arts sector. Sikhangelele ukuthi nxa sihlangana njengama-youth akobulawayo sikhulume ngokuthi u-2019 ubenjani kithi. Especially xa sikhangele ama-sectors esivela kiyo ukuthi if I'm in the business sector bekunjani ebhizinisini ngomnyaka ka-2019 ama-challenges abekhona ama-opportunities abekhona lalokho esifisa ukuthi ngabe kuhambe kwaba in a different way esicabange ukuthi sina it could have worked better and also sikhangelela ukuthi thina njengama-young people avela kuma-sectors la acheneyo singasebenzisana njani
kuyinokwenza ukuthi ube lesifiso sokuqoqa lolu hlelo
Njengoba nithile eqaliseni ukuthi ngingumntwana wakobulawayo ngike ngaba lethuba to have worked outside Bulawayo ngasuka kobulawayo ngo-August 2018 ngisiyasebenzela eHarare ngisiyafunda eHarare nxa ngikhangele iHarare lama-opportunities awapha the young people and what they are able to do. I realize ukuthi there is a huge gap. And ikephena le ikephi ukuthi singayivala njengama young people. There are things that we need to start demanding as the youth of Bulawayo ukuthi asifuni ukukhangelwa njengama second class citizens. We ama opportunities kafiki kithi or ama opportunities ngayifika kithi abanama conditions ukuthi asingeke sikwanise ukuwafulfilla as young people. Ngathi ngikhangela mina ngathi what is it that we can do as young people? Engayenza ukuthi sibe kwazi ama opportunities akhona, but not just that, sibe kwazi ukuthi thina amandla ethu angapi as ama young people from different sectors, ama weaknesses angapi, masikwazi ukuthi amandla ethu avela ngapi lokuthi ama weaknesses ethu iwapi. I believe ukuthi sizakwanisa ukuthi siphume lama solutions angani they cover up for those weaknesses while strengthening ama strength service lawo already.
Tshela uzulu okuthile mayelana ngalolu hlelo.
Okay, so uhlelo lolu luyabe luse Tekineko Movie House eBulawayo Center. Kungenwa $5 kumbe 75 rand. It's a cocktail event, so abantu bakhayelela ukuthi bazabuya begqokile for the evening. We're going to be really having an awesome photographer, so sabe silthatha amapikitha li networker labanye. We'll have a few snacks khona ngale. It's covered ku $5 yakho, but the main part of the forum is the discussion that we're going to have. Kuqakathekile ukuthi usitshele ukuthi uzabuya, or at least ukuthi uzabuya labantu abangaki. So inumber eliyisebenzisayo nxa lifuna ukufona or ukusenda imessage lisitshele ukuthi liyabuya, it's 0783962842.
Hayi, sikuzwile mantate. Gqiba uhlelo ngokusipha amazwi akho okugcina.
My encouragement ngivala ukuthi as young people, let's take initiative nxa kusiba lenhlelo ezinje. Loba ungasoze ube khona in our forum, we'll do our best ukuthi we record and document whatever discussions we're going to have, and then we're going to share them online.
Mantate Mlotshwa, thank you. Ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo. Thokoza muhle simbapho muhle silugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Abafisa ukuxoxa lami ngikhona kuTwitter njalo kuInstagram @BigMike3BIGMYKE3, iyona username yami. Lingakhohlwi ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection, lapho siqhubekela phambili ngendaba eziphathelane ngabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 PM bese lugqiba ngo-9 PM. Kodwa lokho namhla olivalisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hove. Mthwakazi omuhle, zimpapo omuhle, sohlangana ngolwesibili. Bye-bye.
Siyabonga kakhulu ke Mike Hobe. Sike sikhangele ke eziphathelene lezokholo lwesiKristu. Silontukamela inkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya, igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga mthazi labalaleli.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje njengoba sisevikini leKhisimusi, ngitheke sikhangele yona indaba yeKhisimusi ukuthi iyini. Ilizwi lethu sizakhumbuzana ngaleli elikuMathewu isahluko sokuqala indima yamashumi amabili nantathu, Matthew 1:23. Lapho okulamazwi athi intombi iza kukhulelwa izale indodana, bayiqamba igama eli-Emmanuel, ngokuhunyushwa okuyikuthi uNkulunkulu ulathi. Ngithanda ukubana ke sikhangele nje namafitshane ukuthi la mazwi kambe atshoni xa sisiya eKhisimusini. Amazwi la sikhangele lele lithi intombi, iBhayibhili kalithi uthi wesifazane, liyaqamba lishaye enkanda lithi intombi. Intombi ngesintu ngowesifazane ogcweleyo ongakabilo kuningi okungananathiselwa kuye, umuntu osiqu sakhe siyamukeleka ongela kungcola okuthize. Lokutsho ukuthi nxa sisiya eKhisimusini kumele inhliziyo zethu zibe ngezihlambulukekileyo, ezingagcwalanga ububi, ezingelanzondo, ezingelabugovu, ezingelalo uchuku lokuzwisa abanye ubuhlungu, ezilako ukubekezela, ezilothando, ezilokuthethelela. ezo kubekezelelana njalo yikho ke iBhayibheli lithi uJesu wabuya ngentombi eyayilakho khona lokwenza lokutsho ukuthi yayiyintombi eyayibukeka isamukeleka ebantwini inhliziyo zethu zinjani vele bakhona abantu abaziwayo isigaba ngesigaba indawo ngendawo abalenhliziyo ezingahambelani lomuntu ezingelabuntu ezingazake zikhangelelwe ukubana zingaletha ubuhle ebantwini qakathekile ukubana umuntu azihlole enhliziyweni yakhe ukubana nxa siyangena ekhisimusini siyabe sisidla siphuza sisenza konke kodwa konke lokhu akutho lutho into enkulu nxa siyekhisimusini kuhlola inhliziyo zethu ukuthi zinjani inhliziyo ezingathwala into enhle njengomesiya njengomsindisi womhlaba yikho ke kuthiwa baza kumetha igama elu-Emmanuel la mazwi aphuma emlonyeni womprofeti u-Isaya uJesu engakazalwa leli gama elithi u-Emmanuel itsho ukuthi uNkulunkulu ulathi kutsho ukuthi labo bantu abale nhliziyo ezinhle uNkulunkulu uzakuba labo izikhathi zonke size ngikhumbule umzukulu wami wethiwa lelo gama ngobana abazali bakhe bebonga ubana uNkulunkulu labo lanxa izifuyo zicuba ilanga likhisa izulu lisilela indlala ibhahlile uNkulunkulu uqobo ulathi ngasoza sifulakhele nxa singena sisazi ukubana inhliziyo zethu zihlanzekile
kuyiphethe mfundisi
icolungileyo wena ongehlula lupheyise enkosiyeli uyesu kristu ngasisondela esukwini okukhumbula ukuzalwa kwendodana yakho okukhulu ngaphezu kwakho konke izipho esizazifana lokudla esizakudla lokwethekela esiza kwenza cela ubana ufike inhliziyo ezihlambulukileyo kuze kuthi labasibona bakwazi ukubana nampa abantu abahamba loNkulunkulu amen
amen mfundisi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo
ngiyabonga ngikhathelela ithuba ukufisela abalaleli bonke ikhisimusi enhle engelangozi ngiyabonga nkomo lawe labasazi bonke besitudio 7 ngifisela ikhisimusi enhle
hayi siyabonga mfundisi kube njalo lakuwe
ngiyabonga ngizibongela njalo
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile Nkomo
siyabonga kakhulu untungamile Nkomo Brenda Fassi, Vulindlela, Ndlebele Khisimusi enhle zulukandaba. Singakehluka nothi sikhangele indaba ebezikhokela lamhlanje. Kulabanye abantu abadika uncedi lutho umanyano webandla le-PF Zaphu le-ZANU-PF kwenziwa ngomnyaka ka-1987. Kodwa bakubandla le-ZANU-PF bathi baluqakathekisa kakhulu usuku lolu. umkhokheli webandla le-MDC Zimbabwe uthi bangalinqoba ibandla le-ZANU-PF. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lwamhlanje, olivalelisayo ngo-Gibbs Dube.